Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 nemfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzane Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha ePhalamende, eSenate lakumakhansili. Amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ehlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phugeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uThabangu uthi uyaklina inhlanganiso. Kobulawayo ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna abantu, lapha abantu babethe bafuna abantu. Omunye umzekelo sangakunika wona i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr. Kubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kumakhansil okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we Citizen Coalition for Change uMnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa ePhalamende, eSenate lakumakhansili. Amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi, ezikhundleni zabo kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho, amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phugeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale lePhalamende leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ehlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMonzora lapho wayehamba exotsha abantu ePhalamende kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi eninqwane le ama-PR lama-senata lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation. Uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo, ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi ezephendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into eyenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama-member of parliament lama-senator lama-councillors. Sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla ngumonzura, saziqalisela i-CCC, namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu ukuthi uzaxotha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana laye phambili ngenxa yokuthi into yenzayo ayisikho emthethweni. Ngumuntu nje ovela endleleni bese thatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeparlament, labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka, kakhulu abesintwini, hayi ngumbhedo nje. Sicela ukuthi enze okwenzayo, bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba siza kucutha phambili. Batho
umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabang ibingeyamahofisini awe-CCC, okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezo kazwisisi umthetho, okutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Wafoja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu yehofisini yethu eku-3rd Street lo-40. Yiko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa. Sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe, thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi. Yena ebhala incwadi wafaka i-address zehofisini. Oliqilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi kusaza zizamphendukela. Incwadi owayibhalela uSpeaker of Parliament, the President of the Senate, wafaka i-address esehofisini yethu eku-3rd lo-40. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho, engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathi yena uhlala khona, yikho wasipha khona i-address. Ungaze umdinge kasabambeki, sehlale ecatshile ekuhamba amange esithi ufuna ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu, thina singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa ke. Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ependulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khona le ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso koBulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Umunye umzekelo sengakunika wona, iCountry Park, abantu beCountry Park babethe bafuna uDr Kupi, unumber 2 after Dr Kupi, ngicabanga kwaba ngubaba uCollette, angithi uyabona.
Abareplace wakungela lokhu abakubiza ngeby election, yilaba abaku-PR, anti sokule PR kucouncil, kule PR kuNational Assembly yabo mama lama-youth, bezongisiba ku-PR i-Senate, Senate yonke i-PR. Laba bama-constituency lama-wards, yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaka, hayi bengingakamuzwa ubaba unobhala, ngingambuza, then next time mangithola ithuba ngizolazisa. Uma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela i-list yonke yakoBulawayo, i-list yonke yakoBulawayo ngilayo, ngiyakwanisa ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubo baba ku-Senate kwaba nguMelusi Nyana, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu khona ngitsho nokuthi bafakwe nje, abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke laba bantu okukhuluma ngabo manje baseparlament, kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke, angithi bathi bambhalela incwadi bembiza enkantolo indaba le izokhulunywa enkantolo. Incwadi le akwazi bayidelive kuphi? Bayidelive kuparty office koBulawayo.
confirming ukuthi lo muntu number 1 member yabo njengoba bephika bethi ayiso member yabo. Number 2 yi officer engu SG akuyena ozithi nguye ibamba manje lika nobhala jikelele.
Okokuthi ngimkhulumela ngalipi hayi akufuni bona laba bantu abamayinde indaba zabo. Avela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma. Ukhulunyelwa ngubaba uManye ubaba uMzwanele Manye uyimember of parliament under EFF. Ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyimember yeANC. Manje usengu-chairperson weSANCO. Civic organization yase KZN ebambane le ANC.
Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo ngiyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengo president weparty uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le uthi bangavele bake bamkonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleleni esisuka khonale emaswimi kuthiwe nguye ozoba ngusodolobho. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso. Kula bantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona. Abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini. Owesibili angikho sure kodwa naye akuyena umuntu emathebelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana? Lana lokho kulishwa ngoba uThabang. Yikuthi thina why kumele sihlale sizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudingi membership. Lokho akudingi membership mina ngazalwa ngumthakazi nje. Ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi uvela kangazi. Ngesikhathi government isilwa lo baba uNdlovu, ngamela ubaba umbishop wa Roma wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi government imecela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqale ukuba ngumcatholic, kanti wena ngumsabath alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi. Even la khona ngale eManikaland bakhona abalokubuya kimi bangicela bakhulumele. Even eMashonaland ngikhona mina umongameli walabo abangela voice. Khona uKalpan Pugen uzolikhulumela and andinge permission yomuntu.
Lo ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabang ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla leCCC. Lo ke sikudaba lunye kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC edalela kumakhansilo okwenziwe ngumnumzana Thabang. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithani Chirohotsa.
Laba bantu ba recallwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament. Mbonani kube lama sitting ben amabili nga emane mbona ama sitting la aba mathathu kwayo khala phela umchilo oka Sengezo owe recall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amanengi njalo idanise izakhamizi njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we Citizen Coalition for Change umnumzana advocate Nelson Chamisa. Bathi bona lokho kwenzakalayo kufana nalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga eMDC Alliance wakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo into elingisela umkhuba oka Monzora. Abantu bathi abasoze batshintshe indawo, abasoze betshintshe ibandla abalisekelayo bazabe lokho besekela ubukhokheli buka Mnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasela uthi nxa kungenziwa ama by elections lizabisela yini bona labo kade bekhethiwe kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Thabang sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu.
Okwaqala asivumelani laloko okhulunywa nguSengezo Chabangu njengoba phela owakhulunywa encwadini yalotshwa ngu-Ostalo Siziba kusobala ukuthi kuSengezo lowo kasilo lunga le-Citizens Coalition for Change. Ukuphambanisa kwethu thina ngeke satshelwa ngumuntu ongasolunga le-Citizens Coalition for Change. Ye, abantu benganika imbono kodwa ukuthi kuyokhitshwa abantu ePhalamende umuntu ongasolunga lethu. Loko siyakwala. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-by-election nxa engaba khona lokho kuzabonwa leso sikhathi sama-by-election ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi incitshe i-Citizens Coalition for Change umoya iyenza ukuthi i-Citizens Coalition for Change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe-Political Parties Finance Act lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile eParliament. So lokho esikubonayo okwenzakala siyazi ukuthi imizamo yeZANU PF kodwa phela iZANU PF isebenzisa isiphamaso esingusengezo Jabangu kuyokwenza uSengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngeCitizens Coalition for Change kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuza imbiza. So ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU PF ngayela njongo yokubiza ama-by-election ngokuphangisa esikwazi thina esakubona ngesikhathi sikaMonzora yikuthi ama-by-elections abizwa vele sobusikele isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho. Konke khonokho kuyinhliziyo embi kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza esikhulumele sebandla le-CCC koBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilithumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan odaba lwenkohlakalo oluthiwa yiGold Mafia khona ngale eSouth Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obotshiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kwele Bhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani, sawubonani Studio 7, sawubonani uNgulube lokhulumayo, uNgulube. Dayi ubaba lo uChabangu unjani kanti? Unjani ubaba uChabangu? Lo uzwakala ngamsebenzela ntoni kanti? Hayi man. Ana wabona basokola yini ekhaya? Banjani abanye abantu kanti? Sicela ukubuza isinyisi bathi sike sikhulume nabo manje. Labochuma labo masike sikhulume naso wabuza. Wena basuthi abantu basokola kanti bacingela bona izisu zabo, bacingela abanye abantu. Ah, so ngicekele indibanise nabo. Abantu mina uNgulube lapha eCape Town la nami oveterian but ngiyasokola nisegangene nilala njengenyoka lala nisevusa ikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu angambulala so wabona impilo enzima but salilwela leli lizwe azalilwele izanu kuphela. Hayi uChuma ndiyamazi from guerrilla warfare, ndiyamazi uChuma.
Studio 7, Studio 7 injani lonke nabasakazi weStudio 7, cela libala ama-audio ami please. Mangazwa umnotho waseZimbabwe kuthiwa khona ubalile suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula namabhizinisi akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kungananda ukudla kudula kangaka kususa ubuhlungu kakhulu lokho kususa ubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV
mina mahlala labagxeka uThabang futhi uThabang bangicela bathi ngumthengisi izano uThabang waye kungalalelwa izikhalazo zikaThabang uthi uThabang ukhala ngani bese uzama ukulungisisa izikhalazo zakhe uchamisa ngomtando wayiphikisa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto yalwa uThabang ekhulunywa bantu bemathebeleni basivukeni sekele kulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare selokho esithi uThabang urongo izano ubambelele istrike sikhe uchamisa manje uthi wadliwa warojwa ekhethweni awulanto ayenza uThabang ngesebambelele istrike senivelilide yakho ni week
Studio 7 linjani basakazi labalaleli yenza phendula le indoda ethi yona abantu babelokhu besithi umthwakazi indawo yethu thina abantu besintu yiyokuthiwa ngumthwakazi so yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani bani babo hayi lokho thina sikudingi ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo thina vele singumthwakazi akutshintshi lutho ngaze uye ngaphi uye ngaphi ephenduka uye ngaphi siyala lokho esingumthwakazi
Studio 7 ngiyabingelela linjani siyabonga izindaba hayi futhi kuyamanga zokwenziwa ngabothabanga bayajabula sibili mangabe izizalwane zeZimbabwe zihamba zijampana namabhoda siya kwamanye amazwe siyade umsebenzi eZimbabwe kathe sakula zibhedlela kula maklinika kula manzi kula gesi abantu bayahlupheka imihla namalanga kodwa uThabang uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhona ukuyakha ilizwe katsha bayawabulala Thabang yeka nini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube nini ihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zaseZimbabwe
linjani badala ngisenda imessage ngiseJohannesburg mina ngubongani sicela ukwazi ukuthi kanti lo yena uThabang yena uzithi unguwe triple C ngokuyeza ukuthi triple C abamfuni ufithi lo muntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ejile yena kuleyo nhlangano engafuneki engaziwe engahlali labo phansi ukuthi ukuthi lo muntu lo uyaforsa vele njengoba uyabona ukuthi umuntu lo uthunywa izano lo muntu ngowezano lingatshana ngamakhanda lizondane libhekane kabi kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano abantu bangazondana bekhulumane kabi kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano abantu bazabhekana ngamehlo abomvu bebhekane kabi bekhulumane kabi lesikhulumeli sakhe leso ukuthiwa ngupugeni yini abayikhulumayo ngoba bayabona ukuthi ku-triple C waye bengahlaleli abantu be-triple C ma bengabe-triple C bekhulumela bebetho ukuthi bekhuluma into ezithandwa yi-triple C ngoba be-triple C bonke ababafuni kodwa bona ababhizi bakhuluma besemaceleni waye bengahlaleli labo ema-ofisini okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano PF hayi siyabonga abadala hayi siyabonga
ngiyabingelela ku-Studio 7 bakithi basakazi bethu ngomusa wenkosi siyalibingelela lonke ngoba singaku-Studio 7 siyabonga futhi ngohlelo lezi esilisethulela zona siyalibonga kakhulu ngabe sisizwa kuphi news siyalibonga kakhulu bantu benkosi singazizwa kuphi thina beZimbabwe show ezizavela kula news eZimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakagwa labo Thuli Ncube hayi liyakwazi ukuthi ezizavela kula nto ezimeleyo akula nto ezimele eZimbabwe akula lutho okutwala ezimele amastudio ngayezano namapolisa ngayezano socha lezano yonke into ekhona bakula nto ezimeleyo amajaji ngayezano so ngabe sisizwa kubelezinzukwayisini siyabonga kakhulu Studio 7 kube lisethulela indaba njengoba ezinjalo kuyasijabulisa lokho libambe kanjalo ngoba thina lapha siphila nzima singazethula kuphi inkinga zethu abaluthi sethulelwe yini kulapha singazethula khona ngiyabonga
qum kuyashelela yebo kuhlala kushelela emlonyeni abanye abantu kuyashelela emlonyeni egcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda hayi nami ngiyabonga kabazondayo ungizonda uzuye kufa ngoba lami mhlawumbe siyathi singene ezulwini mina ngingene wena ungangene. Into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU-PF. In my life, since in my life I'll never be a ZANU-PF. If you want to see me undingu zangithola, uzangithola and ngizakutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani, akuhlangani. I've got experience ngalento le. So into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke nge-Jewish i-Israeli nama-Arab. Yebo ye, ama-ananasi labana basukele ilo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama-Palestinians of which abantu labana ama-Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphepheli siloke sibaleka sibalekela ukubulawa. Yebo ye, saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi se-Gugraund sabulawa njengawo ama-Palestinians njobe bulawa kathesi. Manje uNetanyahu loyana uvele uyisignitory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawe ikigijima siyakhona o sahlupheka abantu eAfrika bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders. America and Europe we don't have leaders. Silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa. That's why ngingaso president. Thank you. Ngiyabonga. Sibongile. Ngiza commenta ngenye kufa. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Siyacela abalaleli lingathuki, siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uchaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye okunjalo. Hayi, asikhulumeni nje inqondo yethu singathuki. Siyabonga. Dollar B lo page wesigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje kodwa singakehlukana sike sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela. ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxotshisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.